into lezi zembusazo kumele ziphathwe kuhle ngoba siyakwazi ukuthi ngaphansi kwamazwe amaningi i-peaceful transfer of power is a very very tough pill to swallow ngoba siyakwazi ukuthi ma umuntu edliwe kukhetho ukuthi accept ukuthi udliwe free and fair kaningi ningi uyabe engafuni. So mbona mina laphana omnumzana Trump edliwa ngumnumzana Biden kuye kwakungazake kuyenzakale ngoba siyakwazi ukuthi yena uvela kuye i-department lamabhizimusi. So abantu besi-businessmen vele ukudliwa abakuthandi. So yena waletha i-behavior yena leyo kuqala laphana. But nge-politics siyakwazi ukuthi uyakwanisa ukunqoba nokunqotshwa. So lokho okuyenzakaleyo kathesi ngumnumzana Biden is showing the country ukuthi hayi abantu kumele bayehlise umoya. Ngoba siyakwazi ukuthi i-temperature bese sikhwelile lapha e-America bese kuthethiswana okubi and abantu sebekhombana in different instances and situations and inkulumo ingasamanga kahle. So hayi siyabonga kuNkulunkulu ukuthi everything went well. Ukhetho lwahamba peacefully, akula muntu wadutshulwayo, akulaza uprising eyenzakalayo. Umnumzana Trump wanqoba convincingly, so khonokho kungathiwa kwanceda. Ngathiwa ukhetho lolo beluseduze, amavoti ngathiwa very close. Angiboni ukuthi izinto beziza kuba kuhle lapha.
Ubona ebusa njani uTrump kathesi nxa siqathanisa le ndlela abuse ngayo ekungeneni kwakhe embusweni okwakuqala ngo-2017?
Lapha engubonayo akuthembisileyo siyabona ukuthi he has already put people who are loyal kuye not kuma institutions lama policies awayamelika. So sizabona ukuthi ama promises awayenzayo during election amaningi anjengokudeport abantu abangela ngihlala kahle lokutshintsha izinto eziningi lokufaka umnumzana Elon Musk ezikwazi ukuthi ngowe South Africa ukuthi atshintshe the consumption of government lo Vivek Ramaswamy abantu abayekade bemsupporta through thick and thin even bengaman minorities kungathiwa sizabona ukuthi bazathatha thuba liphi besebengenile ngoba kathesi siyakwazi ukuthi kule nkulumo eziningi that is negative but siyakhangela sibona i-stock market kungathiwa isikhwelile 42% abanye batsho njalo abanye ama 401k sekhwelile by 10,000 so yona leyo nto ekuthi abantu babegcwele izikhwama le mali kuyenza ukuthi abantu bengananzelele izinto eziningi in terms of policy. Ma abantu sebekhangela ama-policies ababayo is ukuthi babengela mali esikhwameni and things will be very expensive. Kathesi sibona amafutha emota achiphile and everything else economic wise ngantwa sizidabuka zisiya phezulu. So it's going to be a mixed bag, but umele sibone ukuthi umnumzana Trump in the second term uyabe mekanjani.